So we zika descend of a VOA in Debele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 24 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukwenza laba kujongileyo ukuthi bangenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma.
Kambe bahloseni abakuzanu PF abakhanya begxilisa imbali kamongameli Mgabe ngokubetha izakhiwo ngegama lakhe.
Imizamo ikhona. Sikhangelane lokhetho olubuyayo sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezombusazi zaziwe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ikhuthaza uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imizamo yokugxilisa imbali kamongameli Robert Mugabe ngokusungula ikolishi elibizwa ngegama lakhe kanye lokuguqula ibizo leHarare International Airport selisiba iRobert Mugabe International Airport yinto encunywa kakhulu ngabasekeli bakaMugabe kodwa echothozwa ngabaphikisana lombuso wakhe abathi ungumuntu olebizo elivi ongelazenzo ezinhle azakhunjulwa ngazo lanxa engasekho emhlabeni. Igceke leHarare International Airport lizaqala ukubizwa ngegama likaMugabe ngenyanga ezayo mhlaka 9. Siyebuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uyibona njani lindaba.
Bakhona abaseduze kwakhe uMugabe abafuna ukuthi bamhlalise umqondo phansi lenhliziyo phansi ngokumbonisa ukuthi lamhla esesukile esihlalweni kumbe sedlulile emhlabeni uzakhunjulwa kasozakhohlakale. Konke khonokho kusenziwa injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongileyo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma. Bazama ukuthi batheke kahle imizwa yakhe lomqondo wakhe ukuthi ngabe lezi cele abazenzayo kuye kukhona abafuna ukuthi akudecide akubeke bandla akwenzele isibindi sokuthi abantu abacela lezi zicelo ngabantu abamthandayo abafuna akhunjulwe okunomphela.
Ngamanye amazwi singathi sebekunanzelela yini abantu bakhe labo ukuthi hayi iselidumela emansumpeni ngakho bafuna ukuthi nxa elokuhamba ahambe ebonile ukuthi hayi uzasala ekhunjulwa ngayiphi indlela.
Ye ikhona le ndaba yokuthi engabe sezahamba ufuna ukuthi abone ukuthi uzakhunjulwa kangaki abe lesibindi sokuthi abajiye labo belamandla kodwa ikakhulu okwenzakalayo ngokuthi bamnikeza isibindi lokukhuthala ukuthi esayikhona esaphethe intambo achiye intambo alijele abantu abathile hayi abathile. Esingathi umbango okhona konke lokho kwenziwayo kuyilingxenye yombango wombuso wakhe.
Simbonile emhlanganweni we-United Nations ngapha eMelika eNew York esatsarika mpela esikhanyela ukuthi hayi ngumuntu ongasela mandla.
Umuntu lo sekhulile in fact ngeminyaka layo emhlabeni isimanga ukuthi lokho ehamba isenza lezi zinto azenzayo. Yikubona nje laba abebandla lakhe bajahile kulezi zinto abazenzayo ukuthi eselomqondo eseselalawo mandlanyana lawo abekwazi ukuthi ilifa akhe lamandla lesikhundla ulisika kanjani. Yikubona amalanga sebaliwe kambe umuntu engasiyonsimbi kungathiwa.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project sikhuthaze uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo ngezandla zombili kundaba zombusazwe ikakhulu nxa befuna ukuncintisa. IZPP yethule inkuthazo le kulandela ucwaningo lwayo oluveze ukuthi abagogekileyo bakhanya bebandlululwa kwezombusazwe. Njalo labo besaba ukuphatheka ngokugcweleyo ngendaba zodlakela. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mukoko uthi izigoga ngabantu njengawo wonke umuntu.
Kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke. Ngoba kase sibona babona ngani abantu bababona ngani ngabantu abagulayo ukuthi kukhona okusalelayo nxa bekhangele abantu abagogekileyo. Kuyinto edanisayo kodwa nxa sikhangelane lendaba zokuthi sisebenzise ezelungelo loluntu ukuthi senelise ukuhlonipha amalungelo omuntu wonke ungenza ukuthi sifike kwesinye isiba.
Ikhona na imizamo elizayenza lani njengenhlanganiso njengeZPP?
Imizamo ikhona, sikhangelane lokhetho olubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezo umbusazi zaziwe. IZPP khathesi sizilungiselele ukuthi isebenzelane lalabo abalomsebenzi ukusebenza la labagogekileyo ukuthi sithole imbiko egcweleyo ephathelane lokuthi indaba zombusazi zibaphethe njani. Ngikhangelela ukuthi kusiya ngesikhathi ugwalo lwethu lo liyano lubuya nyanga zonke liyabe solulwe icele lapho sizakhangela khona indaba zabantu abagogekileyo.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi weZimbabwe Peace Project.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Zolusondele ukhetho luka-2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Thina njenge-commission esikufisayo, esikufunayo, simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobulenge babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko owe ukhona solo akuse siwa.
Lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Nginenhlanhla ngokuthi ngilo nkosikazi sakhelelene uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila but ngisilabalaleli bonke.
Ye, siphinde futhi silo babo umsizi Bhule khona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Ye, sicazwe ngama Madube kuhlupa kanganani ukugcina abantwana emazweni.
Kukunqa ezindlini. Ngahlupa ma ukuthi umntwana usendaweni yani ukuthi ukhathi siku labantu kumbena njengesikolo ngokuthi uyenzani ufunda ngathi ufunda labobani kodwa ma uyukuthi uvele ezindlini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigoqe sasemanzi kodwa ma esekhaya khaya labadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe sesenza kuko kwenziwa ngabantu balapha njengalapho engikhona mbona abaningiza kuko owenziwa ngabantwana bala kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifike ukuthi usisigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho ngoku kuyabe kumele udlale yena leyani indima yokuba ngumzali ungayeli ukuthi uyenze njalo uyagcine uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe angabi kwazi lapho avela khona ubikwazi imvelaphi yakhe angabi kwazi ezinye izinto ezizilayo esikhonga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe seyadopthe
Yes, I was a colleague, Matube. Baba Kanye, siyakwazi ukuthi, sorry, sepapansa lapha. Baba Pule, siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kuba gogo. So okwakwenza ukuthi wenze konoko indaba.
Dube yazi njengokuba ekholisi sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungqono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke. Ngicabanga ukuthi yiso sathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlana bogogo thina sisemsebenzini.
Madube uyamuzwa uyakhuluma lapho Bhule, mfuna utshaya ngamafutshane sebede, kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi?
Khona ukumsusa umsekhaya sonto easy ngoba ungumzali kulesi khathi sokuthi kukhane kumntwana, kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo uyasithi ukuthi ngumama lengubala obaba lihlala ku-one room, umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho, akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bathi sibahlakaniphi, seyagcina ufunda ezinye izinto ezingayisizo plus kubona ezinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda. Yabona vele ngasakhululekanga endlini njengomama lobaba ngoba xa nisemsebenzini vela most of people abasebenzisi izinto ezinkulu, abasebenzisi izinto ezincane. Njalo nxa esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe, ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho. Ma ngenxa kuvele kuyinto enkomponi ye-one room khonapho uthi uyalalelwa lapho umthetho waziwa next waziwa ngale, kuba nzima ukuthi umkhontrole umbisele endleleni. But ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi ingakungela ukuthi ungathi kungcono ukuthi ayihlale ekhaya ukumsapoti esekhaya khona ngayo abuyele ivakashele for isikhathi esinganabuyeli, yikho kwakusenza ukuthi sibahambise emakhaya.
Yes, kuye kuye baba Bhule uthi uyakwenza khonokho. So umntwana alimkhanuki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhanuka kakhulu? Akusitshele sikuthi kuhamba njani.
Dube uyazi sokungalachoyisi kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana 1,000 kilometers away from wena, plus nesimo ngalo matasatasa emsebenzini okusuka kube yinkinga. Futhi into enginanzelela Dube ukuthi umntanakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo, plus we njengomzali unama-responsibilities emntwaneni okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi. Just for an example, usukunganaso isikhathi sokuthi umbone lokho. And njengoba uMadube esisho sithi abantwana bamanje bahlakaniphile, bahlakanipha besabancane, yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga, ukhule ngesikhathi sidala, umntwana ukhule ngesikhathi samanje.
Hayi-ke okwalamhla sima lapha, kodwa siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, sima lapha namhlanje. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siqhubeke siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila mina, ngiyabonga mfowethu.
Ngisaqala ngokubuza, usubhalisile na kukhomishini yezek mnumzana?
Chibe, ngingakabhalisi. Ngithe ngisiyabhalisa kuthange nje, ngaqala ukuthi ama-form asephelile. Kumele siqale ngawo, siqale ukurejista kiwo singakangeni ku-DGR.
Awungitshele-ke mnumzana, yini umbono wakho mayelana nalolu hlelo?
Ya, umbono wami ngathi ibandla elibusayo liyazama ngazo zonke indlela ukubana ngathi ama-urban centers i-voter registration yakhona ibe low unlike emakhaya. Okwesibili bazama ukuthi ngathi bafuna uku-frustrate abancane abafuna ukuyarejista ebangazi barejista ngoba bayakwazi ubana ngathi ama-urban centers lapho kugcwele khona abasekeleli bemabandla aphikisayo.
Steven, masixoxe kancane mayelana ngokutholakala kolwazi oluthile uma sesixoxisana ngokubhalisa. Abontanga balalo ulwazi na oluthile mayelana nalolu hlelo?
Yeah, ngathi abantu babasemnyameni abala lwazi ubona ukuhamba njani njalo kumele ube lani uma ufika register njalo abakwazi ubona ukuhle lobubi be-PCR abungahle.
Okay, ngiyakuzwa Steven. Masixoxe ingancane mayelana ngezikhalo zabasakhulayo. Uhlelo lolu sekushiye abontanga abaningi belesikhalo isiluleko yisokuthi bakhona abaningi abakhala besithi indawo lapho kumele bayobhalisa khona ikude. Ubona ngani zikhona inhlelo na ezikhangelele ukubasiza ngalesi sikhalo? Maybe like a provision of transport or izinto ezinjalo.
Yes, sasihlanga lesi sikhalazo ukuthi yethu ngoba thakala kwakhathi esithokovara balokuberejistela imbari iharare yonke nsekhathi barejistile imbari so bona sinsihayi thina singaqali ukurejista singaphiwe imali kuhulumende sizabuya kuma-centers esizawagazeti so kwamanje balishwana abenelisi esibagade bayirejista embari khonani joko fama ama economical challenge transport my girls to and they don't care come about 10 to 20 minutes to share it yes sir.
Esinye isikhalo sidabuka kulabo abaphila kwamanye amazwe abafana labo South Africa. Bona bathi abalasi isikhathi sokuthi bagoduke bayobhalisa. Abanye bathi bazathola ithuba lokugoduka ngomnyaka kaDisemba. Njengoba uhlelo lokubhalisa lugqiba ngomhla ka-15 January, ubona ngani umbono onjalo ugoduka ngomDisemba bese bezama ukubhalisa ngaleso sikhathi kuyinto elungile na?
Ya, mbona kuzaba lo duko olukhulu kakhulu. Ubana sesilanda i-deadline. Sebengasahambi nge-PFC abahamba ngayo khathesi njalo abaningi abasediaspora sekosikweni South Africa UK kuBotswana babuya ekhaya during ama-holidays so ukuthi bathole isikhathi esidi ubana bayibhalisa kuzoba luhlupho kakhulu.
Wothi ngikubuze umbuzo wamgcina mnumzane besigqiba uhlelo ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ababona ngani akuqakathekanga ukuthi bayobhalisa ikakhulukazi laba bathi abafuni ukubhalisa ngoba babona ngani ibandla lezana uPF lizanqoba noma kanjani?
Yeah, I think ngathi mentality esingenile kuntanga ngathi uma youth esinawo kulezi they've lost ngathi confidence voting system. So sebazitshile bana hhayi urejista ukuvota umbe ungavoti umbe ungarejista that's one and same thing ibandla lokuthi liyanqoba kuphela but siyabakhuthaza ubana siyeni rejista ngobuningi yethu uma sikuziwa sikuziwe kurejista but mina I'm certain of a victory.
Victory thubani ibandla liphikisayo
kubandla
kumabandla aphi isayi. Hayi, wena ngiyakuzwa mnumzane, ngiyabonga kakhulu mnumzane bekuhle ukuba la uhlelo.
Thank you very much.
Balaleli lizile indaba ekhona. Bengixoxa lo mnumzane Steven Sibanda ongusakhulayo ololamalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Besiphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa ku-Commission ASEC. Hayi, bafethu, isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hove. Masibali ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku-Exodus ichapter ka-18 ivesi linga-19:20 siya ku-21:22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakho kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelele ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha kanti uThixo nxa sifike ekukhetheni inkokheli ukhangelela abantu abanjani. Hlangana lo Mose lapha uJethro ekhuluma la ivesi ka-19 ethi lalela lapha ngikucebise uNkulunkulu abe nawe ngenxa yokuthi okokuqala umuntu oyinkokheli umuntu oyabekhethwe ngunkulunkulu omela abantu njalo unkulunkulu nxa emkhangele uyahlonipha isikhundla sakhe so khonokho yinto eqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu edinga ukhetha ukuthi abe yinkokheli ubele sikhangele ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukumela abantu ngaphandle kukankulunkulu okwesibili sinanzelela ukuthi lapho umose uyakhuluma kuvesi ka-20 ukuthi bafundise ukuba bazwisise imithetho yongibatshengisa indlela yokuphila siyakwazi ukuba into eqakathekileyo ukuthi abantu abakhethayo inkokheli kumele njalo bazwisise isisekelo sombuso njalo inkokheli lazo zibeke ngabantu abahlonipha isisekelo sombuso welizwe bahloniphe njalo uThixo into engiyithokozelelayo ukuthi siyananzela ukuthi abantu abaningi ababazinkokheli lapha eZimbabwe babe njalo bengamakholwa ngakho ngiyakholwa ukuthi nxa befundiswa ngabafundisi babo bayathatha imfundiso ebandleni bethathe-ke besisekelo sombuso wethu bekulandelele kokubili ithi ukuthi uThixo umelana labantu abayephula layona le imithetho thina esiyifakayo nxa singabantu enjengesisekelo sombuso okwesithathu uthi yena kuvesi ka-21 kumele abantu bakhethe abantu abakwanisa ukwenza izinto kutho ukuthi abantu abayesaba uThixo kodwa abantu abayethembekileyo abantu abazonda esingathi ubutsotsi labo kanti yibo-ke okumele ukuthi bakwanise ukwazi inkokheli phezu kwenkulungwane lezinkulungwane siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa exwayisa abantu ukuthi bakhethe inkokheli umuntu lo omkhethayo nomuntu yini okwanisa ukukhokhela ngumuntu okwanisayo ukulalela abantu njalo ngumuntu olamandla yini okwenza izinqumo ezinceda wonke umuntu kumbe ngumuntu nje ozidingele okungena esikhwameni sakhe ngakho-ke ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi ibhayibheli lalo liyasifundisa ukuthi kule sikhathi sokukhetha inkokheli ngakho yikho kuqakathekile ukuthi nxa sizikhetha-ke sizikhangele-ke ngaphansi kwelizwe likankulunkulu ukuthi umuntu lo esimkhethayo uyamelana lakho lokhu izimiso unkulunkulu azibekileyo na okokucina siyananzelela ukuthi uMose wakhuthaza kakhulu ngijethu ukuthi ungasebenzi wedwa khetha abanye abazakumeda ngoba uMose wayethena ilanga lonke engunye ekuthetha indaba zabantu ezinye ezincane ezinye ezinkulu uJethro wasemncedisa ukuthi hhayi khetha abanye abantu-ke ubanike labo umlando ngakho uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele akhetha abanye abantu dala siye esigabeni sokuthi lesikhundla sakhe angasishiya echiyela abanye ngoba usekhulise abanye ukuze babe inkokheli
ebhayibhelini mfundisi kwakusiba lokhetho lakhona abantu bevota njengamanje
siyafumana ukuthi esigabeni eziningi uDavida wakhethwa ye wayekhethwe nguNkulunkulu kodwa kwakumele isizwe sika-Israyeli sivume ukuthi yenguye ongumkhokheli wethu sifumana oMose babekhethwe nguNkulunkulu kodwa babefike esigabeni sokuthi uNkulunkulu asebenze ukuthi wonke umuntu avume loba babengala ndlela enjengeyethu yakathe eyokuthi kuyakhethwa kodwa abantu isizwe sonke sasimsekela lowo muntu simvumele ukuthi abe yinkokheli yaso nxa sesingasathokozi sasihamba la kuNkulunkulu siyekhuluma ukuthi hhayi umuntu lona osilethele yena athi samfuni ngakho-ke khonokho ukukhethwa kuyavunyelwa kuphakathi kwabebhayibhile kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu abazelandela lowo muntu basebenzisa ilungelo labo lokuyakhethwa
akuyiphethe
siyabonga kakhulu asithandazeleni baba sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe sithandazela nabalaleli ukuba uzabanika inhlakanipho le ntshukutsho yokuthi beqalise ukulungiselela ukuyakhetha inkokheli zelizwe lethu njalo sesithandazela ukuba uzasilumisa inkokheli ezilenhliziyo ezithanda abantu ezilenhliziyo zokunakekela abantu abanakekela abampofu abanakanela intandane abanakanela abantu abangabafelokazi ngegakankade siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu abalaleli langilale kakuhle
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomasikandi ophuma kosiphepha echolocho umqaphi hey, Igama lalinsizwa lokuzalwa nguQalisani Siwela njalo uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala alethule lonyaka. Uyachasisa umqaphi ukuthi abalandeli bakhe balamukele njani idlalade lakhe.
Efileli idlalade abathandi bomculo balamukele kakhulu. Babe abakhuthaza ukuthi asiqhubeke ngoba leyo mculo ukuvuselela amasiko esizwe sakithi sikaMthwaka.
Ukungani kahle kahle uhlabela uMasikandi ngoba ngibona kukhanya into yetsholosho mpela sebebaningi abafana betsholosho abahamba ngalo mculo. Wena kungani ungene kuwo?
Kuwukuthi kahle kahle ngithanda amasiko ami ukuba nje iqhenya kuba umndebele. Manje bengibona ukuthi esindebele leni umculo ehambisana nesintu kakhulu ayikho kahle ukuthi noma kwenziwa emicimbi emayelana nesindebele edinga isintu lazokwazi ukugqoka khona amabheshu awukho umculo wakhona so ngathi sathi ukuthi nama ngifaka isandla njengomuntu omusha ofisa ukuthi nakusasa sazi ukuthi imvelaphi yethu ingakho.
Isihloko sendlalade sithi iDSitha sami ukhuluma ngani lapha?
Futhi iDSitha sami ngoba phela umuntu nomuntu ngoba sithila kanje umuntu nomuntu unezitha ezinye nyazazo ezinye ngizazo yonke iDSitha sami ngibhala incwadi ngibhalela iSitha sami kungoba kudala ngizama ukuthi ngirekhode ngiphumelele emculweni nami kodwa izinto zingahambi kahle. Kuyikho ngithe ma ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngiyerekhodi izinto ziqala ungathi ziyakhanya asengithi iDSitha sami isitha sami simangele uma sibona impumelelo yami.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lambili ezigoqela le ethi mama ngiyabonga. Abalandeli bengakuthola njani abangathanda ukuxhumana la?
Abalandeli ngiyatholakala ku phone number naku Facebook ngiyatholakala ku Facebook uMqaphi Rich Siwela.
Iphone number ithi
071 793 5614.
Kuphosela ucingo.
Into engicela kubalaleli ukuthi ngiyacela ukuthi besamukele ngezandla ezimhlophe nomculo wethu bewuthenge bekhombisa uthando ikakhulu indawo yakithi asethole ngoba idumo ukuthi eGoli sifike siyatshontsha siyenzani sizama ukuthi sibonise nabadala abasekhaya ukuthi asitshontshi kodwa siyazama ukuthi sizame ukubuyisa amasiko ethu so siyacela ukuthi besamukele kahle.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyokuzitshaya isifuba esithi ziyamthanda umqaphi. sigqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje umqaphi ehlabela kamnandi olivalelisayo sihlobo zami ngontungameli Nkomo. Asibeni sonke ku Studio 7 kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.